Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 kwabakazi 2022 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasteurs kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga alo avalelwe okwesikhathi eside. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi obhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe aphiwa umsebenzi. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi odabuka eMbembeswane uXolani Jongwe uhamba ngegama elithi OxD. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amapolisa emngcelweni weBerg Bridge namhla atete izimota ezidulayo zelunga leZANU-PF umnumzana Justice Major Mayor Wajajena obotshelwe icala lokweba imali efika kuzigidi ezinhlanu zamadola eMelika, US$5 million. Iphephandaba leHerald libika ukuba amapolisa anakanela ukuthi Wajajena ubezama ukubalekisa lezi zimota ezihambisa kwele South Africa. Izimota lezi iLamborghini kanye leBMW. Uwajajena ukhululwe ngemali yesibambiso sebail izolo ngemva kokubojwa labanye abane ngolwesine besethiswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco besiyathenga amagonyethi. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa labanye. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasteurs kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga aleli bandla asevalelwe okwesikhathi eside engamiswanga phambi komthethwandaba akuqela umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Dole labanye. I-CCC ithi amagqwetha avela phandle kwelizwe alanda ukuzoncedisa ukudinga indlela zokukhulumisana labomthetho ukuze kucandwe isisombululo esizakhokhelela ekuthini batholiswe imvumo abantu laba yokuhlawulela imali yesibambiso ebail njalo bengahlali entilongweni kwesikhathi eside behlukunyezwa kodwa bethonisiswe amacala abo bevela ngekhaya. Lokhu kujonge njalo ukuthi amanye amazwe abelolwazi ngokwenzakala eZimbabwe ngokuphathelane lemithethwandaba edabeni lokulondolozwa kwelungelo lezibotshwa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Siyenze i-press conference khuluma ngendaba yokuhlukumezwa kwama-activist ethu la malunga edale lephalamende u-Honorable Sikhala Godfrey Sole. Kule nto-ke ebikhulunywa ngabantu besithi-ke Oscar-ke bathola amaloya, hhayi amaloya esilawo yithi esingezelele amaloya njenge-TCCC ukuze sincedise abakhona ukubana-ke bethole-ke impumela engcono emadale.
Libona kulokunye okungaba loncedo yini ukungenisa amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe?
Abangeneleyo abangaphandle kwelizwe ngabancedisa ICT yona i-regional international lobbying njengabangani bethu thina esisebenzelana labo ke ngaphandle kwamazwe. So bangenele ukubana bencedise in terms of lobbying ngenxa yokubana ke silokuthemba ukubana ke kufanele kube le pressure efakwayo kunhlangothi zonke. Sikhulumile ku-press conference yethu njalo ukubana ke impumela zamakhothi ziyaveza ukubana ke Oscar, they were not let down in Langanis. They were let down by the system in Albany judicial. You finally banige Amalungi, Lubana, the pure Ipel. In Langan, Umtetu Zimbabwe, Ukli, Ubana, a judicial, which is the court kufanele ukuthi ikwanise ukupha abantu amabhewu ngendlela ke ebalulekile ngenxa yokubana yilungelo labo. So okusikubonayo kathesi ukuthi everyone lathi sinje wonke umuntu osekwake wabotshwa siphuma singena emakoti every day ngenxa yokuthi we are being let down by the judicial system. Okuyinto okufanele ilungiswe kubana ke i-judicial akufanele ngi-acte ngendlela ke e-partisan ngendlela yoku-advansa ke ama-interest ezanupe kufanele ukubana i-acte ngendlela independent ngendlela elandela ke umthetho.
Manje likubona kuphumelela yini khonokho elikulwisayo?
So yiyo inkinga esihlangana la eZimbabwe njengozulu wonke jikelele ukubana sokulo mthetho wezanu yikubona owathi kajena nxa kuthiwa utshontshile more than 5 million kodwa use-prebail kodwa-ke laba abadimanda amalungelo abantu lokubuza ukubana imali zenga abalwisa i-corruption iba babotshwayo.
Ngokutsho kwebandla lenu lithi kule mthetho emibili elizweni leZimbabwe lihlose ukuthi liza kuqondisa njani-ke khonokho?
So kulo mthetho wezanu lo mthetho wezulu wonke jikelele kuyinto okufanele siyilwise thina njengabantu beZimbabwe. Asonto ye-CCC, asonto yamaphathi, yinto yokubana izanu ibambe ejudiciary ukubana imisa abantu ukubana bethole amalungelo labo. So yinto okufanele silwisane labo ngenxa yokubana bonke abantu abasemadali ababotshwayo they are being let down by the judicial system ngoba yiyo okufanele ukuthi iprojekthe wona la malungelo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo wenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi ababhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe wabapha umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba umabhalane kugatsha lwezemali uMnumzana George Kubamatanga etshele umongameli Emmerson Mnanga kwangeviki edluleyo ukuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho ngokubhadala amabhizimusi amenzela umsebenzi imali edlulisa kwamalawulo. Le yinto ecunule uMnangagwa. Kumbiko awethule namuhla uhulumende uthe usomabhizimusi kanye leziphathamandla zikahulumende abazatholakala bephatheka ekuchaphazeni imali yakhe bazaphathwa ngesandla esilukhuni. Uthe njalo usizacubungula kabanzi umsebenzi oyabe wenziwe yilawo ayabe ebaqhatshile engakababhadali. Uhlaziyo lolu daba sixoxe losomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu.
Okusimangalisayo baba Nkomo yikuthi amanyathelo la ngikhona ethathwa kakheshi yinto ebesivele sikhangelela ukuthi uhulumende eqalise ukufaka ama-systems efaka ama-administrative committees efaka ama-oversight committees o-public accounts committee labo-auditor general izinto okwakumele ukuthi vele kuqalwe ngazo zibe vele zihlelekile ekuqaleni nje anduba kusetshenzwe ama-ministries nje le misebenzi yama-line ministries yonke. Yinto okungamelanga ukuthi uhulumende athi usekhala ukuyenza kathesi kathi kwakuvele kumelelweni.
Kahle kahle okwenzakalayo lapha inkohlakalo kuyini kahle kahle?
Okuphuma sobala kube segcekeni baba Nkomo ukuthi inkohlakalo eyenzakalayo lapha ngoba sikhangelela ukuthi vele okokuqala ingcwethi zikahulumende ma kumbe yithenda kumbe umsebenzi okumele wenziwe kuyabe kumele ukuthi andubana bamukele labo abazafeza umsebenzi kahulumende baqale badingisise bachwayisise babe leqiniso lokuthi indleko kumbe nentengo zalowo msebenzi yimi kanjani. Ngakho akumelanga ukuthi kuthi sokwenziwe kwabhadalwa imali bese kusiyavumbuluka kusasa ukuthi khona kuhulumende lengcwethi zakhe eziceceshileyo ezakufundela emakolijini ukucubungula imisebenzi enjenganaleyo zikhanya lazo sezimangala ukuthi kwenzakale njani. Ngibona ingani okuphuma nje egcekeni lapha yinkohlakalo eyenzakalayo.
Abanye bathi idla lapho ebotshelwe khona. Siyabona uhulumende uthi usekunanzelela ukuthi esikhathini esiningi abantu ngitsho labo somabhizimusi abazimeleyo ayabe esebenza labo ethenga izinto kubo bambhadalisa imali eningi kakhulu ukwedlula imali ilina osomabhizimusi elibhadalisa abanye abantu nje.
Ye iqiniso elikhona ukuthi akwamukeleki baba Nkomo ngoba nasikhuluma ngohulumende sikhuluma nge-taxpayers money sikhuluma ngezikhwama likaZulu okuqhakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi kulomsebenzi kahulumende okumele wenze kumele kube kwenziwe ukucubungula okujulileyo kakhulu.
Umnumzana Alex Ndlovu ngusomabhizimusi. Ikomishini elawula ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bafuna ugwalo loluhlu lwamagama abalilungelo lokuvota olutsha. Kumele bekhokhe ikhulu lengxenye lamadola eMelika, $150. Imali le yehlile isuka kumadola angamakhulu amabili, $200, iyakhokhwa yilabo abadinga ugwalo lolu olujulileyo lwabavoti ngomnyaka ka-2017. Izekiye ethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla ithi abafuna i-voters roll endaweni lapho kuvotelwa khona kumele bekhokhe amadola angamajumi amabili, $20. Abafuna uluhlu lwe-ward bazakhokha $25, isigaba sonke kumbe i-constituency, $30, kuthi ke olwesabelo luzathengwa nge-$60. Izek ithi abantu balakho ukukhokha imali le besebenzisa eZimbabwe ehambelana lesisindo sedola leMelika emkambo wezimali kahulumente. Inengi lisola amazwi kampantitambo kahulumende obona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi yena othi ababikwa babulala abantu ngesikhathi seGugrawundi abasoze bejeziswe ngoba uhulumende kamoyi uRobert Gabriel Mugabe wabaxolela ngokubanikeza i-amnesty lapho kusayinelwana isivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987. uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukhulume amazwi la eseGeneva kwele-Switzerland ngolesithathu emhlanganweni wekomiti yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele, i-United Nations, okuqeda inkitabetshabi we-UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ubebuzwe ngalolu daba ngelinye ilunga leli committee le, uGay McDougall, othe abathintekayo belokhe behlukumezekile, njalo akuchasiswa ukuthi udaba lolu lamacala ngkhona kuzabanjwa njani. uNumzana Jenga Dube waye ngumphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abalwa impi yenkululeko njalo owaye kuviyo leZipra elilunga njalo ledala lepolitbureau yebandla leZANU-PF walingena ngemva kwe-Unity Accord uthi kavumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi.
Kule Peace and Reconciliation Committee leya ilokhu isebenza nezinduna njengobupresidente lokhu ehlangana nezinduna befuna ukubona ukuthi singaqedwa njani. Into eqakathekileyo yokuthi xoliswane kunyelwane ulodwa njengesithu sakini asithi sodwa futhi esenza khonoko. Namazwe wonke oRwanda, oUganda, eRwanda kwaba even worse than owakithi.
Kungathi isivumelwano se-Unity Accord saluqeda lolu daba njalo kwaxolelwana.
Ayiseyikho lokho esasikwazi. Bakhona babekhona kanye kuleyo committee njengabo Sisumasuku Angelina. She's one of the only surviving members engizaziyo. Kodwa uyakwazi ukuthi babevumelene ngani lephepha okunye kwakuyi-gentleman's agreement. Kodwa-ke ayisalandelwa sokukhanya ngathi sokulentsha sokulento ezintsha kakhulu phakathi kovumelene okwakukhona.
Kodwa abantu yebo baxolelwa yini ababulala abantu ngesikhathi seGugrawund?
Uxolelwa phela uma uxolisi. So kunzima ukuthi ngisho ukuthi waxolelwana ngoba zange uxoliswe.
Ngezinye indlela awuvumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi.
Ithi mina uma into ingazange ungelalutho lwakuhluphayo seyifamili yakho ingazange iwele enda ungatsho ukuthi atsho kwaphela. Kodwa-ke umuntu ungabalayise noma ikanina lasozavuma ukuthi sowuxolisiwa. Hluphayo nje ukuthi into lezi hamba ebantwaneni bethu athi singafuni kube njalo athi sifuna kuxolelwane kuhlalwe phansi khunyelwa nomlota phele into yonke iphele ibe njalo.
Kodwa laye umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi wathinteka ngalesi sehlakalo ngoba ulezihlobo lazo ezabulawayo ngakuthi ngamadizide.
Hawu bangaki ngaba 1, 2, 3 ba ungabulawa amadizide bathi not the main issue kwakuyinto yezidani.
Lo ngumnumzana Jinga Dube isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngesikhathi segugurawundi.
Okulusizi vele kufuze siqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaZiyambi Ziyambi uyavuma ukuthi benze icala. Okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi upepetrator evuke esesithi yena usezinike amnesty. Mbona ngazathi lokhana isedla ikuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhuqazwe. Ubusuzibuza ukuthi kati right uma esithi kwankona lo dabo sawalungiswayo ebala nje into eziningi-ningi. Umbuzo yikuthi kati abatshona bekulanda lapha bezohlangana lezinduna kuyini. Anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa. So mbona ngathi konke nje khonoka kutoyo akuvumelani laba kwenzayo. Kodwa uma sikhangele inyanga ka-Augusti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna. Kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakile. Akulamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna. So kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu.
Lo umnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngegugurawundi. Silokho sikudaba lunye siphinde saxoxa njalo lo mnumzana kucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC.
Inkulumo kaminister uZiyambi Ziyambi ngiyizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso. Kumele sinanzelele ukuthi ubekhuluma ekhuluma lamazwe amaningi eku-international forum. So esikukhangelayo lapha ikubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthiwa yi-genocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane i-amnesty. Ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo. Ngokubona kwami-ke iZimbabwe yibo sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule kumele kulwiwe sisebenzisa amavoti kuze kube lohulumende omutsha. Kumele kube ngumuntu ofresh, umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe wegugurawundi. Ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni, kube lohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu, uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu. I-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenza othiwa i-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution ele-clause osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu, ama-victims. We need a victim-oriented framework. So i-framework, i-policy kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona lena ekhulunywe nguZiyambi. Impi njalo ipolisi yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe. Abantu bangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso nokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani. Namhlanje silokhu sinabantwana abangela ama-birth certificate as a result of igugurawundi. Kathesi bekuthathwa izithupha laba abantwana abanje besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona abazange babe lamaphepha, nabazali babo abazange babe lamaphepha ngenxa yegugurawundi. Kanti uthini yena uZiyambi Ziyambi ngezinto ezinjani?
Lo ngumnumzana kucacaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo esiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ngixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. ulive talk namhlanje lokhu sisedabeni lwempumela yokhetho lwaseKenya kanye lokuvula okusemthethweni kwenkampani ye-Core Storage Company. Ingatsha zemfundo ye-primary le-secondary olwakwele South Africa lolweZimbabwe zilobelane isivumelwano sokusebenzisana lokwebelana amacebo emsebenzini wezemfundo ukuze abafundi bathi begqiba izifundo ze-secondary babe lolwazi lokuthi benze izifundo bani zokufundela imisebenzi abazayenza empilweni zabo. Uthi Sokhumalo usiphathela lolo daba.
Abalobele sisivumelwano bemelo hulumende babo ngabaphathi ntambo bengatsha zemfundo emazweni wabili, unkosikazi Evelyn Ndlovu waseZimbabwe osekwethekeleleni kwele South Africa lonkosikazi Angie Motshekga. Lokhu kwenziwe emhlanganweni oqhutshelwe Johannesburg kwele South Africa izolo. Ekhuluma esowethu lamhlanje, unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe iziqondiso zesivumelwano lesi ziguqela ukubambisana ekufundiseni abantwana kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe-technology lokwenza izifundo zabafundi zifane emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika ukuze kube lula ukuthi abafundi befunde loba kuphela.
Sincedisane ukuimprova i-quality of education in our respective countries ukuze abantwana abaphuma esikolweni babe ngabantwana abale-possibility ukuthi bangaqalisa amabhizinisi abo. Kungabi ngabantwana laba bathi bephume esikolweni bememorayizile kuphela.
Bavumelene njalo ukusebenzelana emihlolisweni yabafundi ekubumbeni izikolo ezilohlonzi zokuxhasa abafundi abehlulekayo nokuxhasana enhlelweni zokuqeqesha ababalise. Unkosikazi Angie Motshekga uthe kuningi kakhulu abakuhloniphayo ngemfundo labafuna ukufunda emfundweni yaseZimbabwe. Uthe lokhu kugoqela ukuqeqeshwa kwamatitshala nokwaba ulwazi ngenqubo yezikolo ezizimeleyo.
You know, sivumelane ukusupporta nokusizana kwi-areas ze-curriculum. Zimbabwe has got a very good education system. Share notes, share even syllabus, assessments to say what are the things that we can learn from Zimbabwe in terms of their curriculum, their assessments. Their learner support material, they've got very solid good learner support materials.
Esebuzwa ngodaba lokuthi bazokwenza njani ngabafundi beZimbabwe abazasala esikhaleni ngesikhathi amapemithi abazali babo ephelelwa isikhathi ekupheleni komnyaka, umphathi Motshekga uthe lobanje lolu kuludaba logatsha lwendaba zasekhaya bona ngeke benqabele umntwana ofuna ukufunda ngezizathu zokuthi akala maphepha.
Yebo, mina ngidiye nezaseklasirumini ezamapemithi I'm a passport. I would want to get into it because as a minister dealing with it, so I don't want us to cross lines. Our law says any child, my corner system admitters, who's in a personal special CSM admitter. So that's why I'm going to get into it. I'm going to get into it. I'm going to get into it.
Paula Ngaloltaba, umphathi Ndlovu ndlovu yena uthe, esinye zezivumelwano zabo ukuthi benze kube lula ukuthi abantwana besikolo bafunde ngelanhlupho emazweni amabili.
Abantwana bafunda lapha sine-agreement naye. Sikhangelele ukuthi iSouth Africa yenelise ukuletha abantu abo bezofunda kithi. Njalo sikhangelele ukuthi iSouth Africa nayo ithi owner that ku-agreement nale. I-owner ukuthi abantwana basale lapho befunda.
Abaphathi ndabo laba wabili bethekelele izikolo ezimbalwa eSoweto. Kwesinye salezi zikolo, iKurtis Nkondo, babone izinto ezenziwa ngabantwana besekendari ezibalisa ukwenza ama-space rocket, ukuhlanza amanzi kusetshenziswa ulwazi lweze-science, ukukanika imota kanye lokufaka amagetsi ezindlini. Le yinto enconywa kakhulu ngumphathi Ntambo Ndlovu. Kulamakhulu abafundi beZimbabwe abafunda kwele South Africa kanye lamatitshala eZimbabwe afundisa khona. Iningi lalaba bantu balakho ukubhekana lohlupho ekupheleni komnyaka ngemva kwesinqumo sikahulumende weSouth Africa esokwesula amaphemithi okufunda ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi ezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uliviki uhlelo Woza Fridays lomculi odabuka eMbebeswana uXolani Jongwe uhamba ngegama lokuthi Xoxd.
Banengi abaculi abasakhulayo kulezi nsuku abacula imiculo ethiyeneyo. UXolani ngomunye wabo, asizweni imbali yakhe.
Igama lami nguXolani Jume, aka Xoxd. Ngafunda eMajiji Secondary School endaweni esigodini saseMbengiswana kuNkosikazi. Ngaqala ukuhlabela 2004, but I was under carpet. Not in professional level, but I was still trying to get in until 2019. Ngamvele ngihlabela mina from esikolo ngangikukhwaya senza igroup zembube ngangilida wembube but vele mina ngangithanda umculo wekwaito ngesikhathi sakuwo after bafokati umduma silila ila bantu abangenza ngazingafisa ukuthi one day nami ngibe nengoma yami ngathi nami one day ngingacula. So ukucula is always in my head ukuthi one day ngizoyenza, fisa ukuthi le nto engiyenza is in my heart.
Emzansi njalo wacinezela iculo lakhe elithi imali ingenile elo DJ Thira ubaphethe abaculi Jongwe.
Nginama artists ase South Africa at DJ Thira, Fiesta Blake, Nani Ndemo from Platform One, Zanda Zaguza, Emza. Yeah, manje ngine track enzo yenza but asikaqeda ukukhuluma no Pep Sodomo. Ngacela abantu ukuthi abantu basisapote. We need the support. Remember ukuthi we are nothing ma ungena abantu abakusapotayo. Udinga abantu ukuthi abantu balalele music wenu, bawudownload, abantu bawushare. Siyathola ngayatholakala ke mina kuma digital stores music wami yatholakala. Wonke ama digital stores and la ku social media ku Facebook na ku Instagram just say Xoxd uzonthola khona.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda khona ngapho ke koBulawayo ungadinwa lokusasa lo keep student city dilala.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.